Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Mugela kweze kuseni mthakazo mohle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 muntungamili nkulu endabeni zethu namhlanje ibandla le-TCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla ngakho akumelanga avunyelwe ukuxosha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
So kuye aqoshele basuke babanjwa kodwa kahle ukuthi babanjwe ngamandla le namba le ekhunywayo isiyo ngiyamanga le into ezenzekala ekhaya ezibhadwa ngapha mase ubuya South Africa ziba yinto ezinye ezixhwaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ababhinde ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukhankaswa ukhankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo
kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncintisa kwamalunga e-TCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Jabangu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutsho ukuthi vele abakuzamayo khona kuze babekufayela ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathesi ngenxa yokuthi okusukume uJabangu but isikhathi sonke lesi bebendawonye ungakhanelisisa kahle angazi ukuthi kumbe ama-lawyers awasebenzisayo ke waphiwa izanu kumbe yibo abazihlulekelayo yini ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze iyitshonisa wese iyenza bakhanyise ngani abantu abangacabangiyo ekwenze kwabo. Kuzaba nzima ukuthi i-coach ilahle ithi sistema bethu kuzaba nzima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke uJabangu bephetha uJabangu. So lokho abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela bona ngani alokuphiliza kakhulu into ezawo ezingazenzayo ngoba lokho abakwenza nje kuthi zambusha idlovu ngempamo.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu singabona na uJabangu esiba ngumkhokheli welinye cele lebandla le-TCC.
Angaba umkhokheli webandla le-TCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulezi zuzo ethize njengomonzora but angake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisukume beliphakame. So kungaba khona ukokwenza zuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi kuzabe enguye ozithatha zalezi mali zephathi. So mna ngibona kuthiwa isiyena uJabangu akwenza into ayayifuze ama-elders abadala bephathi kwayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uJabangu omunye wabo uhamba labo ngasosesibona imfanekiso emilo Chamisa asomuntu ukuthi bangaphika ukuthi abamazi uJabangu usukume njengomuntu ongazangathandi indlela amanye ama-comrades akhe ayenza ngayo kufuze ubuliswa nje ukhuliswa njengakhe siyayizwa kanguzwa nje ukuthi uJabangu bake bamncada babangani basondela kuye uJabangu akhamekele i-GDP yena akubuyikele kuma-structures e-MDC alliance kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebiko abufuna kodwa ukuthi angaphakama iqembu lakhe phakama
Kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Chabangu sike sabona isivalo sekelo abantu baqala nje ngamunye ngamunye ukungani bayambalekela ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ukuthi ahuge abantu njengoba ubekhala ukuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu ubona ungani singambona yini esivalo sekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo
Umnumzana Mzaca Ngulube uhlaziya ezombusazwe ezimele. Kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-TCC umfundisi Tafumane Masaya. Kwatholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela. Kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula. Ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezitoba mnemunye ezinhlanu zingeza kobulawayo. UChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kulakwashe Munsaka.
Ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba lakubona ukubana amabandla wonke asiriyas kakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama-vice president wonke ayigijima phansi laphezulu ekhankasa siyabona lakho abe-TCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-TCC wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikhona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-TCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lehlelo yinto nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu leZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazalwa nkomoni sengakafiki kuma-election kodwa hhatshi ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancinga bakhombisa abantu kakuhle and kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa.
Ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga? Kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe?
Ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye. Labo ababe campaigner ngesikhathi sisiya ku 23 August esithi ngama harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo. Abe-TCC isikhathi esiningi babe khuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe. Ngakho ke abantu begijime bethi hayi ungcono sihambe khona ku-TPC njengoba umongameli wabo uyanqoba. Kodwa okwakhathesi sekumgceke ukubana hayi i-TPC isiyethulekile ukubusa leli lizwe okweminyaka elandelayo. Ngakho-ke abantu sebesithi hayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama-correction sihambe ibandla lezanu PF ukubana kube yipheteni umongameli zanu PF MP zanu PF. Ngakho lokho sizwa silethemba kakhulu elokubana hayi ama-election lawa ayawina. Sebebonile abanye ukubana ibandla ele-TPC lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke, ikanti babebambe khonapho kuphela abawina khona. Ngakho-ke abantu hatshi sebelungele ukubana bekhulume kakuhle ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo. So hayi ibandla lezanu PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Gulakwashe Monsaka isiphathamandla senhlanganiso esekela ibandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla le-TPC kukhetho lwelunga ledale lephalamende, umnumzana Prince Dube Kuspanda. Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempelasonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotsoaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale, kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamandla. Abantwana abalabazali abangapha eSouth Africa abangayiyo ekhaya ku-holiday. So iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali umnyaka uphela kumbe amanye ama-holiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngabaphathi. Into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abanama-passport, so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena. Khona ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark. Ngoba iSouth Africa media they are always blowing izinto out of proportion ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe. Ungeza kuthiwa eZimbabwe kulo muntu one obulewe sesithi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labantu abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi ngamazwe amabi. Yes, abantwana bangaba khona siyake sikubone kungaba yiqiniso, kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso. Plus okwenzakalayo yukuthi labo bantwana ukubuya kwaba bakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngabandla abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lona lolo. Uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso, njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu-124 kuphela abacaphe bengelabazali, kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla. Uthini wena ngalokho?
Ya, ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhulumayo kuliqiniso. Le namba leyo ngamanga le ekhulunywayo njengoba ngithilo nje phambilini angeke kube namabhasi ayi-10 ukuthi wathola abantu abayi-400 abantwana aphinde abe lama passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyani. Ikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe, of course lizwe lithi lingcolile, but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho. So kubanjwa amandla bebengabanjwa amandla abantwana laba, into eyenzakalayo njengoba nithile bayeze ku-holding ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya babuya ngayo. So kube unfortunately basuke babanjwa, kodwa kasi ukuthi babanjwe ngamandla le namba leyo kunya isiyo ngiyamanga le ya into ezenzakala ekhaya ezibathu ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo so hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke leyo aqiniswa mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje ngabantu abangcolile isikhathi sonke
Umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Johannesburg. Sele kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhadalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7. Malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 PM. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho ukuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sibingelele. Hayi thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele iAmerica malanga wonke. Izolo ngezi-5 kade ngimamele ugawule yeswele iAmerica ethena iAmerica ngabathakathi. Ubasebenziselani imali yabathakathi ugawule bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le. Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phansi. Imali yase-America. I-America nale yabayisolayo. Hayi sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kwabantu. Zibomvu inhliziyo sikhathele. Sikhathele. Mpela ngokuhla legangeni legangeni sibone legangeni sifele egangeni akunzima lokwagidi lokho kanti mobani mpela umuntu ozaze asimele nje khona phana eZimbabwe asikhiphe edakeni lolomi sigidi
salibonani salibonani Studio 7 salibonani siyabezwa othuma labogawule kulungela iZANU-PF ogawule bezethu uNkulunkulu uzobona iAmerica kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe iAmerica esekwenza sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki obabamela o-president bangkhona but omnangagwa bamela amaZimbabwe manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa hamba ngendlela yokuthi akulani isebenza kulani eZimbabwe thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokho bedlalisa imali bedlalisa imali izwe khona into yenze i-America right kakhulu egawule yekela ukukhulumela omnangagwa ngamaswela lo
salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingela lela labalaleli hayi ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula kuyafana as long ibandla lakho lisizana PF kuphela vele uyathwaliswa nzima kanti sibathe uChabangu usetshenziswa izana abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo Chabangu lama audio Chabangu beporonswa ngo speaker labo sport inje Harare lithini ngabo lena deli ba support ana liporonswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni ibhadalisa abantu lizozwathwa sithela yonke into lokunyathela eZimbabwe uzokubhadalela ngoba bathethe imali eziningi bethenga chicken in la ma 10 kg benika abazali bethu bahlanya ngezano kathesi iliza lisela mali akusila ama resources amaningi kakhulu eZimbabwe lapha but imali yakhona idliwa yizano PF konke sokufile sebezaphula imali kithi ke sisafisi bekhweza izikulu fizi bekhweza ama target bekhweza lisafe lina lalishanyiswa ngama chicken in la ma 10 kg ngasilitshela thenti siyahlupheka emazweni badala bethu ekela nini kurojwa ngama 10 kg empupa abuya kanye sokuzavota alizwisisi lokho elitshelwa amanga kuthiwa the youth second republic livotele izano PF lizazodukeka kuzowoma izulu lingana ngicine siyathenga amanzi ngama 5000 lizaba strong amadona vele zilonga kuyithanda seZanu PF kabuye eZimbabwe ngoba iZanu PF bayinyanya njengoba lisizwa sebevalwa amavisa nyamangala ugawule sesithi khona uyayinyanya i-America ibulala abantwana mina engikhulumayo la ukhulwam wabulawa etholotshele asilazi ithuna lakhe but uyethola ugawule ekhuluma ungantu wawuquthile thina sikhala ngezane yasiqedela izihloko zethu yazi ugawule yakinye nyanyisa njani kuyini okucujungulwa ngezani uphethisani phethe yayirungwepho gogo bethu ibatshisa ibabulala namhlanje abanye bathi kutshela ukuthi ye ubhururu hambe ajikele egodini elinje lethuna ngabalazi kucubungulwani kuzani upf gawule ungasinyikanyisi thini
studio seven studio seven ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo gawule labo labomthuli bonke labo izami yonke ejikele uyabona ngiyamuza ugawule uyalwa 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 ngento eyenziwe iamerika iamerika iraide iamerika ibulala abantwana abayigaza abathiwa bona bale nhliziyo yinyazi ngiyafisa ukuthi ngabathiwa lokho okwenziwa i-israyeli khona epalestini ngawuthiwa kuyatholakala ithuba kuthalilizwe lingasenzeka kube lula ilande bona nje ikhabinethi yezanu besahlanganisa imihlalo yabo yobusuku yomnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlelela ukuthi bebidlize ne-TPC bengabojabanga nabobhugeni bonke nje ukuthi kuyatholakala umuntu lamandla e-israyeli evele bathele ibhombo bonke befe bonke bonke kanti wezanu labo abanenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zibutha amalanga okuthiwa besole i-amerika bengabaphethele bezibonele bona ngokwabo izandla zabo ngifike zigcwele igazi abantu bayatshiswa edini ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwa amalanga ukuthi sibele e-south africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabe sizathi singayindawo ngathi bengafa abantu bezanu bonke nje zakugaleza
hayi mahlabezulu linjani linjani njani hayi i-project yabomncube le ebandla lakhe libusayeli hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelasi ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilile bona sebafuna ukubathathela iy'mali zabo hhayi madoda kuyohlula ngombuso lona bomncube lapho hhayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo ujelasi abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthina basenachoyisi ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa iy'mali eziningi ziyabaleka ziyatshontshwa ziyatshontshwa iy'mali yamabhiliyoni namabhiliyoni isektha nayikhiphe iy'mali ikhawuntwa lo namatriliyoni isektha kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo kuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele iy'muli zabo lina lihluleka ukubasiza kodwa selifuna ukubasetsha ezikhwameni hhayi madoda udodi lo siwuzwa kulele lizwe la uze umuntu agijima uvota vota ti ebandla elibushayo lezani lakhulula ilizwe ukhululani libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
ungakuchabanga into elikusolelayo lakalima ningamsola ngobuningi bantu besenhlelani bisuze emacandisele lapho kumele lizwana lingavumi ezinye izinto lingathi funaba ezaluphiye kuzikhokhele lani ngezinto ezikuchabanga uright uright silindezele vele from kachana
studio seven umakhikitha bathi sizokhala kuthi sizwe ngubani na ngamachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi sabakhethelayo sabavotela kwela sibavotela ukuthi besithingisele ilizwe leyo kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze le nto echayini siyafa ngothuli lapho ewani siyafa ngamalungs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela yona inhlangano sayivotelela yona le ukuthi isiphathe ngalindlela sithumela amachina azosibulala ngedust nathi siyakhuluma fole sibulawa manje siyakhuluma singazwakali ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha leyo okhuluma yabo
studio seven studio seven hei ya umthembo kumayo hei intumo baba ugawule muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatisa zisuvemasansizwe fola masrika kanti manje mayekwatiswa indaba e-amerika waye bengalungisi buntu babo kuphiwe nababe ngabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabule etsholotsho bayakhala bakhala ngayo ukuthi bantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu oright nalo ngumuntu ongakhomenta sibili into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje kananhloni nxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi bantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo ngalo baba uchumo othi indaba leyo yokuthi abantu batekisele imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti igovernment yakhona injani igovernment yakhona injani sivile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi igovernment ezama pf hayi sarindi hayi asazi nanizobona ngukhulu
studio seven livuka njani Nani, nivuka jana Studio 7. Hey, kwa kunzi ni mshabeni. Hey, nizwa leo babu kaude leo uchi na kunzwa ya Amerika kubushunga kukubo Israeli. Ubona intu nizwa ya Amerika Israeli. Intu nizwa ya kukurawondo kema ndebele wa ntu nubagube tuze lapa. Uchi ni ngayo. Ya mpa impata njani yena. Hey, kuzintu nizwa kuteni. Zizwa ntu busungu. Kula kutazwa la bantu bagibo la babu la izwanu PF. Agana manshro, ne umtomtali.
Njani Studio 7, njani donke Nonsense.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lephalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotsha kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga, kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande wa Studio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Denmoyo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama politicians awe Zimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga, abantu bazama ukulwisa izano and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo kuse Zimbabwe bekungenzakala yini lokho, njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lona lelo elokuthi nqa inkokheli sehluleka ikhitshwe.
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama recalls ayenziwa nguChabangu. Lama recalls according to Chabangu enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu, and so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho kuma opposition party, ku opposition party yeCCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni iZANU PF ingathola 2/3 majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics esingathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Denmoyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Utaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinje ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza qhutshwa ngomgqibelo. Hayi ke sizigqiba lapha ezekuseni mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7 na olivalelisayo nguntungamili Nkumo.